loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula imbiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni. Uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo, ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC nezimpephazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe eminye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe, iBuzz, lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhonona yikuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana le-Star FM le-ZFM, bayaziwa ukuthi basekela uhulumende, osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini le-Miguel State University, MSU, umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolo nzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudubesila leZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama-radio stations aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM luhlangothi lwezimpephazi. Sikhangele iDiamond FM konke ngama-projects ezimpephazi. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama-projects ezimpephazi.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uthe ukupha imvume yokusebenza imisakazo ezabelweni kulungele ukuthi kunika uZulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama-community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama-licenses asenikwe ukuthi ama-community radios akwanise uku-operator FM. So thina njengeZimbabwe Association of Community Radio Stations lokhu sikhuluma lohulumende ukuthi ama-licenses anikwe ama-community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku-broadcaster indaba abazifunayo besebenzisa ama-languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentabela izindaba kanye lemisakazo e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, ithi ilethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intabela izindaba zisebenze zikhululekile. Kodwa ithathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo, ikakhulu ngamapholisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intabela izindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo naleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso umnumzana Lofty Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eleZimbabwe akula mntu ogqikile. Osowuguqukile ngama-statement esingathi ngama-statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame nasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intabela izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. UMasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba kwenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, kakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphongisola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu, ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana le-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa impiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatha izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatha izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa impiko masinya.
Ukubuya kovulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda or kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi xa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithiliqinisela khona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopha udzamu nechiremerera chinokodzera kuzuva rinocherekedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo benza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Xa kufanele ukukhululeka elizweni kwengezwa yikukhishwa kwemibiko.
Luba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngazi kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bede.